udubo lungaba sendaweni ezithize nje inkomo labalali okokuqala. Iningi labantu abalazithupha zokuthi babhalisele ukuvota. Uhlelo lokunika abantu izithupha alwalusikela abantu bayakhumbula okwaba lesikhathi labo wathi izithupha bangatholakali, imishina ifile. Yikho lokhu sibile mbono yokuthi kungaba imbangela ukuthi abantu baye balutshwane. Okwesibili, njengoba siseduzane le-South Africa le-Botswana, iningi labantu abatsha ngokuswelakala kwemisebenzi basuke bathaba imingcele baya emazweni wona lawo engiwaqambileyo besiyadinga ukuziphilisa. Ngibone ngathi-ke okunye ungaba yikho lokhu, njalo okunye okungaba ludubo yikuthi abanye abantu sebediniwe into zokubhalisela ukuvota ngoba bawuthi esingaze sibhalise sithini kakutshintshi lutho. Singathi i-registration fatigue ngesilungu. Zona lezo izinto yizo ezidubayo zokuthi abantu babona le misebenzi engabi khona ithandwa ngabantu bokuza babe sebemazi bavota sozokutshintshe lutho. Sila majaha la osekeja abasebenza emagangeni bawuthinta abalazi isikhathi sokuthi benze njalo bona badinga imali. Yizizathu mina engizibonayo engathi zibangela ukuthi ababhalisela uvota baye balishwane.
Ukubotsheketsa bonabo abathe baphatheke ngokudinga imali ila kulabo abathi sebediniwe ngokuvota ngoba kulatshintsho oluba khona esikhathini esiningi, kukhona ongathanda ukukutsho kubo yini?
Engingakutsho yilokhu ukuthi nxa umuntu esezimisele ukudubeka aze ayekufa, yebo angatsho njalo. Kodwa okhangelele ukuthi impilo yakhe kumele iguquke ngoba yena utsheketsa sozahlale engutsheketsa, amandla ayaphela. Kuzaphuma ukwenza okunye ngoba laphana kulapentsheni akulani, akuyaziwa lokuthi kuyaphumani. Ngamadayiza nje, ngamakhasi ukuthi nxa edobhile udobhile. Engingakutsho yikuthi okwanonisa ingulubo zakwaziwa, ngubani owaziwa ukuthi enxeba ngabhalisa babhalisele ukuvota udubo lwabo lungaphela. Phela ukuvota kukhangelelwe ukuthi luqede udubo lwabantu.